Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 11 kuMfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lezakhamizi elizweni lithi ukucitshwa kwamagetsi okwamahola amade inkampani yezesa sokubathwalisa amagabha avuzayo ngoba bengenelisi ukuthenga inkuni nsuku zonke kukanti bengelamtshina yama-generator kumbe amandla e-solar energy abangasebenzisa.
Okungakhanyali ukuthi abasayize ekuseni kusuyatshaywa past 8 ntambama. It pulls into around 16 hours. Kuyathengisa ukuthi ayikwenzi nakukhona and wakhanyela la ngathi etown tule town la kubo-3000 siya le phandle nakubo-14 siya lasekahambi okanti kuqala phela amagesi etown ayengahambi.
Kweziphathelane labatsha sixoxa ngelanga lokunanza ukuqakatheka kwabantwana abangamantombazana emhlabeni jikelele ele-International Day of the Girl Child.
Ilanga leli liqakathekile sibili ngoba umntwana oyinkazana lokhu emele encediswe nguwo wonke umuntu umphakathi wonke ngoba kulesikhathi esidluleyo sokuthi imfundo yomntwana oyinkazana ibingaqakathekanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lezakhamizi elizweni lithi ukucitshwa kwamagetsi okwamahola amade inkampani yezesa sokubathwalisa amagabha avuzayo ngoba bengenelisi ukuthenga inkuni nsuku zonke kukanti le mitshina yama-generator kumbe amandla i-solar energy abalakho. Inkampani yezesa ithi uhlupho lolu lubangelwa ludubo olusedamu le-Kariba njalo lulakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Ambrose Sibindi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawa yiProgressive Residents Association.
Vela kuqondakala ishejiliyani khanye ngathi abayihloniphi ngoba indlela amagesi asehamba ngayo vele is out of this world. Okuthi sibili abantu vela sisakwazi ukuthi kanti vele kwenzakala kuyini ngoba uyathi for instance ngawuni good example ukuthi there is an area in Geita on a Wednesday amagesi ahambe quarter past 5 ekuseni. Aza kuya ngo-8 ntambama. Then ngeSunday I can give you the same scenario labahamba khona almost 12 hours. So ishejuli yana ngathi layilandela. Kathesi kuwesi ngoba nje kunanzelela ukuthi akwazi ukuhamba amagesi more than 12 hours engekho. Ngoba ungakhanyela ukuthi abasayize ekuseni kusuyatshaywa past 8 ntambama. It pulls into around 16 hours. Kuyathengisa ukuthi ayikwenzi nakukhona and wakhanyela la ngathi etown tukule town kani kubo-3000 siya le phandle nakubo-14 siya lasekahambi okanti kuqala phela amagesi etown ayengahambi. So kuyathengisa ukuthi umumo wakhona hhayi awumuhle mubi sibili kakhulu.
Ezitolo-ke eziseduzane khonapho lawa ayacishwa.
Ye abantu abaningi ani sebesebenzisa amade abantu basebenzisa ama-generator kodwa yebo e-CBD sibile city center kanje kanye hhayi akhanye ahlale khona but ngale kugcineni abantu abelezitolo khona ngale uzananzela ukuthi labo sokufanele bahlala bathenga ama-generator. Lezitolo ezinenge abantwana kula bantu ababhuda abalani abantu indawo zonke lezi abaningi sebahlala ama-generator ngoba ngenzuba njalo bangagcina belahlekelwe izimpahla zabo ngokona kahle.
Sesikhangela khonapho kuzakhamizi lingathi baningi abalama-generator labalalokho kokusebenzisa amandla elanga i-solar energy.
Hhayi avele nxabe khona balitshana kakhulu abantu abalama-generator yibona ababezitolo labo bazibile iy'mpahla zabo lezi zingawonakali but sibili kuzakhamizi hhayi bayabalwa bantitshana kakhulu okuthi vele inumber yabo kanti izini enxa ingabangaifayi-percentage ingaba yi-0.00 something abaphansi kakhulu abaningi abazihluphi ngakho selantu bazisebenzisela amakhandlela abanye bethina sebebasemlilo phandle abanye sebebonga ukuhlala besilapha akuyela khona. So yiyo sokuyi-attitude yabantu.
Akukho elingakutsho njengezakhamizi.
Wele singakutsho ukuthi sofanele ukuthi thina singathi izesa njengoba phela unanzela yathi senza lokuthi ayi-prepaid uqala ubhadale sibona ngathi akukuhle ukuthi sengibhadele imali yami senhlafungela amagesi. So-ke singakutsho ukuthi izesa sofanele ukuthi dwensa amatholi sibona ukuthi iyalingisa uhlupho lwayo lokuthi ibisisidi amanzi e-Kariba asaseyehlile mbona ngathi asiyentweni sokuthi nxa umuntu ebari kohlupho sesisola umfula surely izesa ngaya kuplana kudala lokhu yakwazi ukuthi bazafika kulisitation abakile. So-ke sikutho ukuthi njengezakamuzi kwenzima nge-economy ekhona abantu bangenzani wakathesi futhi izesa njengekhampani iye ngabona ukuthi ngenzani ukuthi incedise abantu ukuthi isevisi abayi-providers ibe yisevisi elengqondo.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende usekhuthazwe ukudingela uZulu olambayo ukudla ancedisane lenhlanganiso ezizimeleyo eziphansi komanyano United Nations, zona esezicele uncedo lwemali engange $86 million ngeviki edluleyo. Abantu abayisigidi esisodwa lengxenye ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe babhekane lendlala embi elakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo ngoba iZulu libikwa lilakho ukuba lilutshwana endaweni ezifana leMathebeleland. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga ledale leSenate uNkosikazi Sithembile Mlotshwa.
Indlala elapha iyamangalisa sibili ngenxa yokuthi vele azangasavuna abantu abazangabavuna amabele aphelele ekuqhahleleni azangakafake lutho ke. So indlala elapha vele uyasuka lokuthi uyibabaze sithini besikhangelele ukuthi nga uhulumende indaba yakhe yokuthi abantu bazuza ukudla nje vele wazi ukuthi i-region le region 5 vele ayinazulu eliningi lona ize kube zibe lilutshwana ikhangela ukuthi imizamo yokudla izaba mkhulu kodwa-ke umangazayo ukuthi uyasithi abantu bekuthi ababuthane bezonikwa inkomitho yerayisi and irayisi ivele ingasokudla esivele sikudla thina ukudikho esikuthembileyo sinekuthembileyo impuku
liyake lilubhade yini lolu daba edalele ephalamende njengamalunga liza ukuthi uhulumende mizamo bana yenzayo ukulwisana le ndlala le
siyaluphatha kakhulu udaba ukuthi nxa uyi-opposition kwesinye isikhathi abantu nxa noma ukhuluma futhi ukhuluma into ezilengqondo ezilengqubela phambili kuyabe kungani uyachothoza kadeni faka umqondo ozasiza abantu ukuthi hhayi singayi indaba yokungakwenzi ngalindlela phela lina elingama-ministers elilezindlu zokuthi lilungise lokhu kudle lilokhu ukukhulumisana futhi namanye amazwe ukuthi enana indlala ilungiswe kanjani ngoba kakhulu kakhulu vele khona mpinyamili leyo i-region yethu ifuna ukuthi kube la madamu amaningi okuthi kuvunwa amanzi ukwenzela ukuthi abantu balime ngoba namanzi awezulu avele asizalisa ngemdala kokuphela kokuphela.
Ukutshisa khona kunjani? Ababona ngezomkhathi lapha bakhuluma ngokuthi abantu kumele beqaphele ngoba kuzatshisa sibili kakhulu, ama-temperatures azafika kubo 40 degrees.
Kuyatshisa okungazange uhlangane lakho, kuyatshisa okumangalisayo. Inhlanhla yabantu emakhaya ukuthi-ke bavele baqhele ukusebenzisa izindlu zotshani, utshani bandise ukuthi kungathathi ukutshisa njengamazenge. Kodwa-ke ukutshisa kuyatshisa okumangalisayo-ke manje nxa ufuna ukusebenza phandle ngoba kathesi isikhathi sokulungisa amasimu, ufithe umuntu etshise waba mdambiyana engazazi lokuthi aqalisele ngani.
UNkosikazi Sithembile Mlotshwa lilunga ledale lephalamende idale lesenethi ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 esematopo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezithole indlela yokuziphilisa engayisiyo yokuqeda isikhathi esiningi idinga imisebenzi yezindlini. Abanye sebebone kungcono ukudobha lokubuthanisa amagabha ayenamnede besiyawathengisa kulabo abalenhlelo ze-recycling. Intahle yezindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwalabo abaphatheke emsebenzini nokudobha lokubuthanisa amagabha kulijaha eleminyaka engama-30, u-Ozias Ndlovu wenza izifundo zekolitshini le-yunivesithi kodwa uzithole phakathi komhlambi otshona ubhoda emavinkilini awedolobheni le-Gaborone kweleBotswana edinga amagabha amanamnedi alahliweyo. Konke lokhu wenza nje ngenxa yomlindo omnyama wokuswelakala kwemisebenzi kwele Zimbabwe. UNdlovu uthi wathola ukuthi umncintiswano odinga umsebenzi awubalekela ekhaya usukhona lesehavroni esihlaselwe ngabeZimbabwe. Uthi yikho ekubona kungcono ukuthi adobhe lokubuthanisa amagabha ukuze aziphilise.
Into le umsebenzi lo wokudobha amagabha lo ungathi uyanceda kancane ngoba ungezelela imali emalini engiyitholayo. Nde msebenzi engiyenza ngiyabambabamba ngiphinde ntobhe la magabha nalawo into engiyangikhona ingazathi phezulu ophelini kwenyanga ngithola imali efika abo-2000.
Uthi usenanzelele ukuthi akukabi labantu abaningi ikakhulu abeZimbabwe asebeningene kuleli bhizinisi lokudobha amagabha ngoba kweminye imisebenzi sokuminyene ngakho kungela mathuba.
Ngabona kungcono ukuthi ngizikhethele umsebenzi onalo wokudobha amagabha ngoba indawo zonke kugcwele imisebenzi, abantu bemakhaya bafuna ama-piece job. Ngasembona umkhandla endaweni yonale wokudobha amagabha yonale akula congestion sibalutshwane.
UNdlovu wesaba ukuthi njengoba beZimbabwe beqhubeka bengena kwele Botswana ngenani eliphezulu ichibi lingawoma noma ngasiphi isikhathi, futhi kufanele aqale ukucabanga ukuthi ayenze njani ukuze amaqanda angabi sesitsheni esisodwa.
Into esengiyesaba ngalesi sikhathi ukuthi nje abantu bekhasi bebaningi besiza ngapha bazabona labo ukuthi into le iyangenisa imali siyagcina sibesiza
imizamo kaNdlovu kanye labanye abadobha amagabha ingconywe ngabanye beZimbabwe besithi kutshengisa ukukhalipha ngesikhathi iningi liminyana ezitaletini zehaburoni zimele ukuphiwa imisetshenzanyana
abakwenzayo besiyabutha izinto eziyabe zisebenzile ukuthi bezisebenzise kakutsha kimi kuyingqubekela phambili khonokhyana ukuthi kulokuthi bedinge imisebenzi lapha lalapha bekhona ukuthi bezisebenzele siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe abaningi ngabantu engingathi thina ngesilungu ba-skilled so ziningi izinto ababecabanga ukuthi bangazenza ukuthi beziphilise
ukudobha nokubuthanisa amagabha ukuze asetshenziswe futhi i-recycling ayisiso sigaba iBotswana ebigxile kakhulu kiso okunikeza abafana loNdlovu ukuthi benelise ukuziphilisa okwesikhatshana inkokheli yedolobho leHaburoni ikhuthaza kakhulu ukuphindiselwa nokusetshenziswa kwamagabha i-recycling kodwa abeBotswana bona badonsa inyawo lokhu sokukhuthaza abafana loNdlovu njalo kwabanika ukufaka isinkwa etafuleni ngingumathin Ngwenya wendaba zeStudio 7 misaburongo leBotswana.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngeselijike kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo nkosikazi Nqobile Munzara sikhangela ilanga lokuqakathekisa umntwana oyinkazana ele International Day of the Girl Child. Ngiyakwamukela kuhlelo kosikazi.
Ngiyabonga Mthunzi.
Liqhakatheke kangakanani leli langa?
Ilanga leli liqhakathekile sibili ngoba umntwana oyinkazana lokhe emele encediswe nguwo wonke umuntu umphakathi wonke ngoba kulesikhathi esidluleyo sokuthi imfundo yomntwana oyinkazana ibingaqhakathekanga. But siyabona ukuthi hayi laba bantwana abangamankazana kuyafunakala ukuthi bangene esikolo, kuyafunakala ukuthi labo bathole imfundo efanana labafana ukwenzela ukuthi baphumelele empilweni.
EZimbabwe uyaqhakathekiswa na umntwana oyinkazana amathuba akhe ayalinganiswa yini la mathuba atholwa ngumntwana ongumfana?
Ngiyabonga amathuba omntwana oyinkazana asephakathekiswa njengalawo amathuba abafana ngoba uyabona kule constitution yethu entsha ebuyileyo leyo constitution ayihleli ukuthi umfana kumele kuthiwe inkazana kumele kuthiwe ithi abantwana ayihleli ukuthi ngumfana kumbe inkazana hayi iyabafananisa bonke iyabalinganisa bonke osokuhlele ukuthi thina-ke esikuma communities sikunanzelele khonokho sibanike bonke abantwana abangamankazana labafana amathuba alingeneyo.
Laba bantwana abangamankazana bayakuzwisisa bayakwamukela ukuthi bayalingana nje labafana bangenza yilo bayini abayifunayo empilweni.
Ye Mthunga ungakhangela kulamavili amavili amathathu adlulileyo ebenxusiwe e-University of Zimbabwe besihambile singamakhosikazi ayi-6 sisiyakhuluma sonke singamagqwetha sisiyakhuluma leklasi ye-first year eyama-students ayenza i-law iklasi le Mthunga ngingakhuluma ngithi mina bayi-131 in total but 70% ngamankazana wonke balama-15 points kusiya phezulu kutsho ukuthi lawa mankazana asebona ukuthi haw izifundo ezazithiwa kudala ngezabafana labo sebekwanisa ukungena kuzo bengangena kuzo beyande bedlulise ngoba nxathi sithi 70% of iclass ekhona khathe eseuse it ama-first year kulaw ngamankazana kutsho ukuthi lawa mankazana bakwanisa ukuthi bayenze izifundo ezinjalo.
Ukunhlanganiso yakho ye-culture ishoku lisebenza njani la abantwana abangamankazana njalo libaphathisa njani?
Kithi ku-culture shock Mthunga sibancedisa abantwana abangamankazana ukuthi beqale bengabantu abazaziyo bebekwazi into abayifunayo ngempilo zabo njalo bebekwazi ukuthi nxa sokudlula iminyaka eyi-2 nxa sokudlula iminyaka eyi-5 ngizibona sengingaphi nje njengomuntu khathesi ongu-form 3 kumbe ongu-form 4. Sibancedise mthunga ukuthi nxa befikelwa izinto ezingabaphambanisa esingathi indaba ye-peer pressure, bakwanisa ukuthi baphendule bathi hayi, lokhu akungifikisi lapho engifuna ukuya khona, lokhu yikho kuzafikisa, yekela ngigcine ngesikolo, yekela ngigcine ngamabhuku, lokho okunye ngikuchiye ngoba akusoze kungifikise lapho engifuna ukuya khona. So siyabancedisa abantwana abangamankazana ukuthi babone ukuthi labo bale value, labo bale future, labo i-future yabo i-important, iqakathekile kithi lapho eZimbabwe ukuthi siyabafuna, sifuna ukuthi bebe khona bengaphanjaniswa izinto zomhlaba.
Abafana bona indima bani abangayidlala ekuthuthukiseni umntwana oyinkazana, ikakhulu sikhangela emaphandleni lapho abantwana abangatholi amathuba alingana lamathuba atholwa ngumntwana osedolobheni.
Mthunga, laba basemaphandleni bengakhangela ukuthi nxa belabanawa babo kumbodadewabo kumbe abangane abangamankazana kababahloniphe, kababanika amathuba labo ukuthi bekwanise ukuthi bebe ngabantu phakathi kwama-communities laba bakiwo. Laba bangapha emathawni sibatshela ukuthi hhayi, lokhu esikubona kuma-TV yokuthi kuthiwa umfana kanqobe amankazana ayisikho. Esikukhangelelayo abantwana abangabafanayo ukuthi hloniphanini amankazana, labo libahloniphe. Khona nxa usukhangelela ukuthi usufuna ukuyakhumuzi, hhayi, labo bangakukhangela bethi hhayi, luwe ngakwanisa ukuba ngubaba owangakwami.
Ungumkhokheli uligqwetha, ufundile, ungumuntu okhangelwa, onconywa ngabanye abantu ikakhulu abasakhulayo, umntwana oyinkazana ungamtshiyela waphi amazwi enkuthazo?
Mthunga, umntwana oyinkazana ingamtshela ukuthi mina impilo yakho isezandleni zakho, izinqumo zakho lama-decisions ozawayenza khangela impilo yakho le-tomorrow yakho ukuthi kusasa kwakho ufuna ukufika ngaphi. Yonke into ozayenza kusukela namuhla kusiya phambili kayiyengezelele ukuthi ufike lapho ufuna ukuya khona. Akulomunye umuntu oza kuncedisa kukho konke khonokho ngaphandle ukuthi wena kuqala ngawe ukuthi wonke ama-decisions owayenzayo katshengisele ukuthi ungumuntu ofuna ukuphumelela empilweni.
Hayi, bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo Nkosikazi Munzara. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga mntu.
Vele lalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Nkosikazi Nqobile Munzara, igqwetha njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Culture Shock. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilani.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo, ukulima kupheli. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha, lingadli amasilincisabelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni, lingabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo, lingabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Iningi lezakhamizi elizweni lithi ukucitshwa kwamagetsi okwamahola amade inkampani yezesa sokubathwalise amagabha avuzayo ngoba bengenelisi ukuthenga inkuni nsuku zonke. Kukanti le mitshina yamagenerator kumbe amandla esolar energy abalakho. Uhulumente sekhuthaze ukudingela uzulu olambayo ukudla incedisana lenhlanganiso ezimeleyo ezizimeleyo eziphansi kwamanyano we-United Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha e-Washington DC.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.